Ka disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kuzivandlela 2019 ngontungamili Nkomo. Kweze kuseni namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe idale lengcwethi athi zizamcebisa kwezenotho lakwezinye inhlangothi ezithiyeneyo. Abalwela amalungelo oluntu bancoma uZulu ngokubambana ekugqokeni ezimnyama izolo emkhankasweni wokusola ukudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngamasotsha. Ukuhlukuluzwa kwabameli be-MDC edale lephalamende kwenze amanye alawa malunga ehluleka ukuya kuleli dale ekuvulweni kwalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abacebisi abangamashumi amabili lasithupha abagoqela osomabhizimusi, izikhwicamfundo kanye labezokholo. Embikwena wethu leizolo unobhala wedale lekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda uthe abantu laba bazacebisa uMnangagwa ekucandeni umhlahlandlela wentuthuko lokuchasisa inhlelo zikahulumende phansi kohlelo olulendikimba ethi amasango eZimbabwe avulekile kulabo abafuna ukuzevula amabhizimusi kumbe Zimbabwe is open for business ngesiNgisi. Abakhethwe ngoMnangagwa laba bagoqela osomabhizimusi uNkosikazi Divine Ndlokula loMnumzana Busisa Moyo, uDokotela Kuzinetsa Nzimbo kanye lomfundisi uDokotela Kenneth Mtata. Yena ophange wethula umbiko esithi kasoze asamukele lesi sikhundla. Abanye ngabathi uMnumzana Trevor Ncube olamaphephandaba achothoza uhulumende agoqela ele News Daily leZimbabwe Independent kanye loMnumzana Shinki Munyeza. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngile problem yokuthi kona upresident ufake abantu abayi-24 ukuthi bemeluleke. Mbona ngani ngabantu abaningi kakhulu labo ukuthi bangabuya lo mbono wethu? Uyacabanga ukuthi ngomnyaka ophelileyo upresident ibe lama-advisors amabili, uChris Mtswangwa akade engu-advisor, bese kusiba lo babo kade kuthiwa uprofessor Cleaver Nyathi okade ma-advisor ngento ze-National Healing Day Reconciliation. Akuzange kwacaca ukuthi kuyini abakwenzileyo, ngoba sabona ukuthi i-National Healing ayiyanga ndawo. So okutshengisa ukuthi kwakule nkinga mhlawumbe ukuthi i-president elalele abantu bona. So abantu abayi-24 ithuba lokuthi sibuke hlale phansi le-president ekukhulume ngento ezwakala ngekhala ama-terms of reference laphana bathi khona amadoda la azabe hlangana le-president kotali, meaning is just once in every 4 months. So already kulabantu abaningi abaxokozelayo abaseduze kwa-president khonaphana kule cabinet, kulabantu ababekugovernment asebekuzanu kule politic bureau kulanilani. So angibaboni mina besenza imisebenzi ocacayo.
Nxa kodwa ubakhangele bona labo abakhethiweyo, ungathini ngabo? Ngabantu abangenelisa na ukuthi bavuselele umnotho welizwe?
No, abaningi babantu laba ngabantu abangosomabhizinisi abarana amakhampani amakhulu oShinki Munyeza labobusisa Moyo. Ngabantu abazwisisayo ngezomkhono ngelezi ukuthi banganikwa ithuba bangenza into ezwakalayo, but okumele kunanzela ukuthi kule cabinet eyiyo eqondisa upresident. Bese kusiba lepolitics eyiyo isikhathi esiningi esintu okwenziwayo kwenziwe ngendlela izami efuna ngayo. So bona sebesiba phakathi khona phana ukuthi angazi ukuthi upresident uzalalela bani. whether into abazikhuluma ezamenezi cabinet ye approve bese bezenza bona. So ye ngamadoda asile amahlonzi angamasomabhizimusi kodwa amboni ukuthi bazathola ichance yokuthi abakukhulumayo kwi-implement.
Kodwa sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethiweyo asebesithi bona abafuni. Ubona ungani bakhona yini abanye abazakwenza njalo?
Ngiyabona incwadi lapha kade ebulenjini kule mfundiso omunye la othe yena uyabonga ukuthi uthethiwe kodwa ngeke yenelise ukuthi engene kwikomiti leyo. So kimi kwasesiba isimanga ukuthi why would upresident kumbe nto asebenza labo be-announce abememezele abantu asebekhethiwe kumabonakude le msakazweni bengakhulumanga nabantu bakhona kuqala bababuze ukuthi bafuna yini ngoba sekuthengisa ukuthi abaningi bangabaloku besala kuzagcina-ke sekuyanyisa yena upresident ukuthi why ukuthi abantu abafuni ukuthi besebenze naye kumbe yindaba vele eqambe abantu engazange wakhuluma labo.
Umnumzana Zenzele Ndebele yincwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebencume uZulu weZimbabwe lwakwamanye amazwe ophatheke emkhankasweni wokuchothoza ukudlwengulwa kwabesifazana ngamasotsha eZimbabwe izolo. Abasebenza ezigodlweni zezikhonzi zakwamanye amazwe agoqela eleMelika, eleCanada, leNetherlands labo baphatheke kulomkhankaso ngokugqoka impahla ezimnyama. Izigodlo lezi zethule imbiko zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi avikele abesifazana njalo ajezise amasotsha etheswa icala lokudlwengula omama ngesikhathi ehlukuluza umphakathi phezu kokutshengisela ukube khona kumaviki amabili edluleyo. Izisebenzi zamankampani atshiyeneyo lazo ziphathekile kulumzabalazo. Baningi abesifazana asebephumele egcekeni emsakazweni efana lawo nalo oStudio 7, oweBBC loweITV besithi badlwengulwa ngamasotsha njalo bahlukuluzwa. Sexhume olwela amalungelo oluntu uNkosazana Kimberly Bebe.
Umkhankaso lo ngumkhankaso oyenzakale ngendlela eyokuthula njalo umkhankaso lo ngibone ukuthi ubuphethwe ngabomama jikelele iZimbabwe yonke. Ubungumkhankaso omuhle kakhulu njalo sihope ukuthi silethemba lokuthi upresident laye nxa engupresident olombono olendaba labantu eZimbabwe kumele akhulumisane labomama bona laba abaqalisa umkhankaso wonalowo. Ngobomama abazange bangene ezitrudini bangumsindo kodwa bazigqokele ezimnyama okutshengisela ukuthi omama sebediniwe ngokwenzakala eZimbabwe ukuthi omama babanjwa ngodlakela babanjwa ngodlama ngamasotsha berechwa kubuhlungu kakhulu. So umkhankaso lowo ngibona ingani uright njalo kumele uqhubekele phambili uqine izinto size zitshintshe ngoba kuyezisa ubuhlungu kakhulu sibili ukuthi abantu bona laba abahlukuluza omama ngabantu abakhangelelwe ukuthi bebone ukuthi imithetho yelizwe iyahamba ngendlela kodwa yibo abantu abacina behlukuluza omama kulokuthi bebe yibo abagcina imithetho.
Sibone njalo abama embassies achiyeneyo, abenkampani ezichiyeneyo labo begqoka ezimnyama besima labo mama laba bechothoza ukudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana. Ubona kusiba lotshintsho yini kundlela amabutho lamasotsha aphatha ngayo abantu kusiya phambili?
Yakwazi isituation yeZimbabwe inzima kakhulu ngoba ukuze utshintsho lube khona kumele uhulumende okhona aqale ajeziswe ngama-bodies anjengeSADC ne-African Union. And kumele by right ngabe sikhuluma ngabe sokungenele amanye ama-bodies anjengabo-UN akhangele ngezokuthula kodwa sibona akula lutho osolwenzakele akula ma delegation asehambile eZimbabwe ukuthi behlalisa phansi umnankagwa bemlaye bemkhuze wonke umuntu kungani kuthezi kuthule zwi so utshintsho lwangikhona mina ngibona lukhatshana njalo yikho mama belokhe bekhankasa begqoka ezinyama ukuze bezwakale ukuze izikhalazo zabo zizwakale ngoba into lokhe zingakatshintshi kunje so abantu bathi becutshelwe i-internet asikwazi ukuthi umonakalo wayenzakala ongakanani njengoba kwakungela internet njengoba i-communication yayiwile
unkosazana Kimberly Pepe ulwela amalungelo oluntu kusenjalo ibandla le-MDC lithi ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamalunga alo edale lephalamende kubangele ukuthi amanye awo edlula amachumi amabili ehluleke ukuya ephalamende ekuvulweni kwayo ngolwesibili. Amanye amalunga aleli bandla abotshiwe kuthi amanye afohlile ayaphandle kwelizwe ngoba edingwa ngamasotsha lamapholisa phezu kokutshengisela kwabantu kumaviki amathathu edluleyo besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Ustanekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umsekeli kamkhokheli we-MDC ePhalamende unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumeli njalo weGwanda Central.
Xa ufuna ukubona ukuthi bayahlukuluza u-honorable uThibaya ithiwe ibheyili uthe sethiwe ibheyili ethu yaphuma bamzimba futhi bamvalela kata bamnika ama-fresh charges ukuthi wathi ni-constitution ngezinye indlela ikufuna ukuba ukuncindezela ikho sokuthi yikuhlukuluza nto bengelacala bamsekela icala ukuthi ayale ephakathi edi bafika 20 abangekhoyo abacathileyo labavaleleyo ama-MPs umsebenzi wangowokuzumela abantu plus kungaba lamanye ama-bill afuna ukudibhethwa angithi kuyavota khonokhwana nxa silabantu inhamba edlula 20 bengekho kumele bayazenzela abakufunayo abanye ngama-vibrant MPs wokuthi nxa bekhona siyeza sibili ukuthi iparlament iyachisa ungananzelela vele babegola bona labo ngikuzama nje ukusithena ukuthi i-MDC ibe wiki.
Wena ngokwakho uke wadingwa yini ngamapholisa?
Mina ngidingwe ngamapholisa afike kathathu endlini yami ikuthi nje uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyakugcina ngiphumile ngelanda umntwana esikolo ngafika ngezwa kuthiwa bafikile bendinga but okungihlupha yikuthi baphonge ukufika bendinga ukuthi uNomathemba Ndlovu ukhona yini kungathiwa kakho bayadlula 3 times abatsho lokuthi abuya azoripota emapholiseni mbeni ukuthi yikuphonge ukufika bendinga abantu abafika ntambama ngahle ngabonta impilo yami kuthi isengozini lami ngahamba ngacatha ngilokhu ngiphethe ngilalela ukuzwa ukuthi imisindo le isiphelile kwathini thini ngacabanga ukuthi engxenye ngemva kwemisindo leyo ngothi ngiphumele egcekeni mbone isimanga ngihlale 2 days endlini yami ngakaze ngingakaphi ephalamenti akula muntu ondingileyo ngingapha ephalamenti akula muntu ephelandinga so nyabe ngasakwasi ngamapholisa oqobo njengoba abezanupf ama-youth bagqoka iyunifomu yamapholisa maybe kuyabe kuyibo lakho yabonga sakwazi
kodwa eGwanda ungathi simo laso sibi njengemadolobheni eHarare lakobulawayo kumbe khona bekungcono
hayi khona bekungcono ngoba ababothoyeyo ababalwayo kumbe bebebathathu ngoba kunokukhanya kwenkosi Mkanda noNkanyiso Ncube nomunye angazi kahle ukuthi ngubani yibo nje abadejadejiyeyo bavalelwa lakathi esinabo lokhu bevale
ngiyavuma ukuthi amalunga edalela ephalamende ebandla lakho lawo ayephakathi kokubangela udlakela kumbe ukuqoqa ukutshengisela
akula munye lo yedwa wayelokuqoqa kokutshengisela ukuthi abantu abahambe bewenza idemo ngikhuluma ngokuthi mina nginje babe ngidinga mina ngangizihlalele endlini yami ivele ngingakwazi ukuthi kobulawayo kumbe eHarare kwenzakalani kho mina babe ngidingelani okuveza ukuthi bona laba ababadodile abamathawuni amakhulu bebesephonga ukubutha njengakhona okwabakwenzayo babutha ama-councillors babutha ama-members e-party yethu ziphonge uyabavalela
unkosikazi noMathemba Ndlovu umela iGwanda Central edale lephalamende njalo ungumsekeli kamkhokheli we-MDC ephalamende kuleli dale. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umasipala wakobulawayo uqale izolo ukuvalela izakhamizi amanzi okwamahola angamachumi amathathu lasithupha ngeviki emizameni yokuwalondoloza ngoba esesilela kakhulu edamu leOmzingwane. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze uZulu ukuthi asebenzelane ndawonye ekwakheni ilizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sanibonani Studio 7 unomeni lokhulumayo. Into engifuna nje ukuthi ngichasise kancane ukuthi abantu abaseZimbabwe mabayeke ukulalela uMnangagwa. UMnangagwa ulamanga amakhulu kakhulu. Kungani amasosha la adula abantu mhlaka 1st August engakabotshwa? Okwamanje usekhuluma ngokuthi kuzabotshwa amasosha la adula abantu. Ayikho into ozayenza vela kula masuluza ozawabopha. Into nje oyikhuluma uzabe nje ikhuluma ngomuntu omethi khona ngizayenza kanje ngenza kanje. I'm sure uMnangagwa ngicabanga ukuthi abantu beZimbabwe bayi-stupid ngabantwana, kodwa into engiyibonayo abantu labo enhliziyweni zabo lenqondweni zabo besebekwathi khona nokuthula umuntu lo uyahlanya vele lo into oyikhuluma kayenzi. Bakithi kula macala amaningi lo muntu lo wayenzayo and sokunzima ukuthi kona aphume esikhundleni okusho ngoba uzofisa ini intambo uzonqunywa vele lo muntu lowo ngoba lento eyenzakala ekhaya kuright. Okay, yena usekhuluma manje ngoba usebone ividiyo evezwe uSky ukuthi umhlaba ongusibona ukwenzakala eZimbabwe. Why engakhulumanga before ku-ZBC ukuthi kona ngoba iyabonisa everyday into ezenzakala lapha eZimbabwe. Why engayikhulumanga into yangkhona esekhuluma manje ngoba sokunjani sokubuye izintatheli za-out of the country zazoyenza into enjalo. Ah, bakithi uyabhida lo muntu. Uyabheda ukubheda nje uyabheda akayekwe nje umuntu vele nje abantu bengamlalela ukuthi niyahlusehlanya vele amhlusehlanyisa igazi selabantu labo ababulalayo abaningi labo from i-ground ele selimhlanyisa ungakhe yabheka nje bonke abantu abase obuya ngathi Harare bonke nje abakuphalamende ama-MP bonke nje ungathi sebehlanya nje kulanto abayenzayo babhedela abantu labo kodwa inkosi izobajama uswazi olubi. Ngiyabonga bafundi bendaba nabalaleli.
Kuyabonakala ukuthi khona laba bantu babazi yibo ababathumayo yibo futhi abathi bona kabahambe besukumeza umphakathi bekhulala umphakathi kona beza yethusela abantu ukuze abantu bengakhulumi abakudingayo kumbe labafuna ukuthi bekubone kuhulumende bazama ukuvala abantu umlomo bebayethusela bebasabisa. Lokhu ngikutsho ngoba ngizabona uma bekhuluma bethi bona laba bantu bababazi bayizigebenga abazenza amasosha lamapolisi bakhuluma nje babukeka bapholile. Ngeke uze uphole ma kulo muntu ongamaziyo phakathi kwelizwe lakho ethwele umbopho ehlukumeza umphakathi oholwa nguwe okumele ukuthi aluba wena nguwe owuvikelayo. So iZANU-PF kayiyekele amanga ngoba iphila ngamanga. Into nje engingayisho ukuthi mabayekele ukubulala abantu, mabayekele ukurebha abantu. Thina saphala nzima ngeGugrahonde, sasifuni iGugrahonde. Le nto izayenza ukuthi sigcine lathi sesiziphindiselela ngoba sizaziphindiselela. We can't keep fight forever. No, we won't. Iqiniso lele ngikhuluma.
Mina ngumoyo ngisemawane Le into eyenzakalayo le yenziwa ngamasosha lamapholisa kathesi ayasidanisa kakhulu ngoba udlame soluwaphela kodwa bona lokhu beqhubeka bechana labantu bathi abantu balambile akula mali akula kudla akulani ntona layo president usithulele zwi kakhulumi labantu okokuthi asisakwazi ukuthi kadvele sokuhamba njani lawo amasosha ukuthi aluba uyabakhuza ukuthi no into le abayenzayo ayilunganga ebantwini ngoba bahlukuluza abantu abangela mbhubhu bona bethwele isikhali.
Boke be kungabalaleli bethu abasithumela imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Umanyano olwisana lamavukela mbuso akwele Yemen wona okhokhelwa ngele Saudi Arabia uthi uzosebenzisa inkani ukubamba abahlamuki laba ukuthi balandele isivumelwano sokumisa impi. Abachechisi edolobheni le-New York eMelika bathi banobufakazi obaneleyo obuza kwenza ukuthi omunye umsolwa wakwele-Mexico, umnumzana El Chapo Guzman, afunyanwe ngumthethwandaba elamacala agoqela awokubulala lawokungenisa izidakamizwa eMelika ngaphandle komthetho. Uzulu weMelika ubhekane lomqando oyingozi olakho ukubulala umuntu phakathi kwemizuzu engatholutho nje nxa ethe waphuma phandle ikakhulu esigabeni esigoqela eChicago, eNorth Dakota kanye laseGrand Forks. Izolo umkhathi ubujikisile mpela kulezindawo kuqanda ukwedlula eSiberia kumbe esiqongweni seMount Everest. Lezo ke zindawo ezilomqando odlulise amalawulo. EGrand Forks khona ukukhudumala bekwehle kwafika -59°C. Amabhizimusi lezikolo esigabeni lezi sokulensuku kuvaliwe njalo. Abantu batshona bezivalele ezindlini. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNorth Dakota. Umnumzana Feston Jasi ifeka wachasisa ngesimo kulomango.
Lapha kuyakanda umultiply like imoto azivuki. Imoto ifrizile manje asikwazi ukuyidriver nje in 2 days. Yeah, kuyakanda. Kuyakanda lokho kanothi bengakubona uhamba phandle kwesinye isikhathi bayakubopha because that's a public endangerment.
So lizivalele ezindlini kula muntu ophumayo.
Sivalele but yawona uma usihlale lapho kwesikhatshana nje into yabo usijwayele. So labe seliyazama nje ukuthi uma sebeyisikhathi ezinje hayi siyafonelana nje sitshelane ukuthi hayi siyabuya sizovakatsha ngunjalo but hayi awusoze usitode nje sihambahamba phandle.
I-temperature yona imi njani?
Okwamanje I think it's like -50 with the wind chill. So it's around -23 right now. So after wind chill around -50.
Ah, inyamazana ziphila njani po?
Yabona sometimes yiko lapho ubona khona ukuthi uNkulunkulu uyazi wenza into zakhe. Ngoba you would think ukuthi kunjalo kodwa hayi ziyaphila. Yabona kufana lathi nje qala ngathi ngifika lapha bengitshela ukuthi kuyaqanda hayi. Ngacaba ngokuthi umuntu uyafa la. But somehow umzimba uyajwayela. And ngiyakwazi ukuthi nje akuzwakali ukuthi kuhamba njani. Kodwa hayi umzimba uyajwayela nje. Lawo ugqoke nje lati ngoba sina kuthumela phela amajazi esiwagqokayo ngapha. Esiwagqoke ngapha. Nami ngamajazi ayi-4.
Abezomkhathi bathi kuzaba njalo kwesikhathi esinganani manje.
It looks like kuzabe sokungani sokungcono nje labo Sunday Mand ngoba lapho yikho abazama ukuthi siyabe sesidlala lati ngani normal kubo 20 kubo 10 of which I thina ngapha sesigqoka amashoti phela ngabezo
Isnow sona siyikhithike sabanganani
Isnow yabona ukuthi Isnow is not an issue ngoba uma ku snow you know ukuthi at least kukhanya umkhathi ungani ungcono yabona So it's more we had a lot for a period maybe of 2-3 days. That is kunangama 5-6 inches. But then after that, it's the wind nje ezamuthi. Ngoba uyabona lapha in North Dakota, akula zihlahla, akulani. It's all flat. So uma sokubuya umoya lwana, usushaya laphana. Sokuhlangana labo ma-miners abo lawo. Yikho lapho oqalisa khona umsindo wonke la.
Uchi lukuti izimota zifrizile kazivuki iyavuka sokutheni pho
ngapha ikhona ihita abayithengisayo okuyavumela uyithenge nje umkhando ungakabuyi eyokuthi uyayiplug in ebusuku but then lawo yabuvuka nje siya start imota nje for 5 minutes ukuthi ibikhudumala nje kodwa nje iyabe ikhona ihita yokwenza ukuthi ama brake fluid nama coolant kungafreeze kodwa hayi ungangela ihita la hayi uyayipaka imota
Umnumzana Feston Jasi Feja isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seNorth Dakota khonapha eMelika Hamba lonongo mabe sigqibela izindaba zethu sekuseni ngengoma yabo ethi ubizo singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe idale labantu abangamashumi amabili lasithupha athi bazamcebisa kwezenotho lakwezinye inhlangothi. Abalwela amalungelo oluntu bathayela ihlombe uZulu ngokubambana ekugqokeni ezimnyama izolo emkhankaseni wokusola ukudlwengulwa kwabesifazana ngamasotsha. Kwanele Mthwakazi likhumule zikhona ezakusihlwa ngo-7 ntambama phela. Mina owena othungameli inkomo ngithi kayehlukane kasidibaneni kweze kusasa ezekuseni njalo ngo-6 litshone kuhle.